think committee is belayo. Besikhuluma ngakho khona lokho ukuthi sesile challenge ukuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sangkhona sesisincane osokubangela ukuthi abantu sebethatha isikhathi eside bese clinic like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sangkhona sesisindutshwane sibili sikukhangelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bewuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi nothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu phela. Kungaba kuse-stone group, kungaba kuma-local clinics, kungaba ngaphi. I-staff sethu sesisindutshwane nama-doctors bonke sokukundutshwane. We might get like usizo laphana lalaphana but vele kakusasebenzeki. I think we're having enye meeting, abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa. But in terms of umsebenzi wokongikazi kuyabe kungavumi khona lokho.
Kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomiti yenu kweziphathelane le mpilakahle?
Okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba ama-injection ethu le ye-COVID. Khathesi nje ngathi ama-statistics ethu so i-second dosage ibisesephansi nje kancane abantu bebengakasukumeli phezulu ukuthi bayehlaba.
Ye, kodwa lokho libakhuthaza.
Ye, abantu lokho esibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo yikuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa sikhuluma ngempilo kahle because we're saying ukuthi i-first dose it was about 54,213 but now sikhayelela ukuthi kuhlabe abantu only 12,409 and 52% being female, 48% being male. Kube kwaba ne-challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics, amakhadi beqalisa ukuyahlaba, amakhadi bokunyela. Okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000, amadosa ngu-50,000. Ngokulamakhadi angange 4,000 kuphela akade enzela abantu but sithole indaba ezinhle zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade silela okungangokuthi abantu bona laba abaqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo.